Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichana njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Mpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Elilizwe sifonti lokho kokomponzi idla emini akula mthetho olandelwayo ozenzela okwakho zenzela okwakhe ipolitiki yelokhu isabusa lapha elizweni.
Ilizwe leZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqhakathekiswa kokulondoloza amalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
I-council ayisastiki to ama-weekly basis dana ukuthi kwangkhona sabefutha izili like once every week. Maybe kwezinye isikhathi singabe sibeqisa kwezinye isikhathi sikwanisa ukuthi ngayifeli siyitholile sifuthayo. Sesifutha ngokuthi ifeli siyitholile manangovele obe into ekudala.
I-council yakoBulawayo sixwayise abahlali bakulelo dolobha ukuthi belondoloze izibi zabo ngoba ayisoze yenelise ukuzicitha viki zonke njengenjayelo ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota. Inhloko kahulumende wakele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali namuhla uphiwe isicoco sokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele eseNobel Peace Prize. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku lokuqakathekiswa kokulondoloza amalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezokulwela ilungelo loluntu bachaze umnyaka ka-2019 njengomnyaka obenzima kakhulu ekulondolozweni lawo malungelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni abawethulele abezindaba ukunanza ilanga le-International Human Rights Day, abenhlanganiso yabodokotela abasebenzisana lozulu ukulondoloza amalungelo kwezempilakahle eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi bakhathazekile kakhulu ngesimo esiselizweni. Unkosazana Sandra Dizwani, elinye lamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu, uchasisa kabanzi ahlangane lakho lapho eqhuba umsebenzi wakhe wokumela abantu emithethwandaba.
Ubona ngani we've been doing bad. Imithetho yethu ayivumeli ukuthi abantu beshaywe ngaphandle komthetho. It means lalapha esiphambani sakhona.
Abenhlanganiso yamagqwetha elwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bathi izehlakalo zomnyaka ka-2019 ziyethusa ikakhulu ziqhutshwa ngabamele balondoloze umthetho abohlangothi lwezomvikela abagoqela amapholisa labebutho. Unkosazana Idirashe Chikomba ngelinye lamagqwetha olilunga lezethelechara, yena ke ulandisa kabanzi ngokwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakale elizweni lonyaka.
Izenzo zamalunga aweZimbabwe Republic Police zephula imthetho ebekwe ngaphezu emhlabeni jikelele. Uhulumende uyacetshiswa ukuba alandele imithetho efakwe emhlabeni jikelele. Uhulumende uyacetshiswa njalo ukuba ngokuphazima kweso enelise imininingwana ezenza abantu benelise ukubika izehlakalo ezinjengalezi ezenziwa ngamapholisa.
Kube ngesifanayo lakubalandeli bamabandla ezombusazwe aphikisayo, ikakhulu ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, bona abathi kunje beqhubeka besephulelwa amalungelo abo abantu ngokwaliswa ukutshengisela ukukhonona kwabo lapho bethe bafisa ukuveza insolo yabo ngohulumende. Unobhala wohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Oscarlos Gift Siziba uchasisa kabanzi kuba kungani belombono onje.
Kusukela ngoNovember 2017 ngizofike namuhla amalunga eMovement for Democratic Change amaningi aphiwe ke icala lokubana bona bafuna ukukhipha uhulumende ngendlela engekho emthethweni. Lokhu kutshengisela ukubana ke u-Emmerson Mnangagwa ngumuntu ke ofuna ukuvala esithweni ne-democratic space okuyiko ukunakekelwa kwamalungelo asemthethweni welizwe ekuthiwa yona yi-Bill of Rights ku-Constitution yeZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi osekusenzakala elizweni kwezamalungelo oluntu kuyangisa.
Elilizwe sifundi lokho kokomponzi idla emini, akula mthetho olandelwayo, ozenzela okwakhe uzenzela okwakhe, ipolitiki yelokhu isabusa lapha elizweni.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngesikhathi kulezehlakalo ezimbalwa zokwephulwa kwamalungelo oluntu okubalisa ukuvinjwa kwabantu kutshengisela ukukhonona kwabo, ukubulawa lokuhlukunyezwa kukaZulu lapho ezama ukwenze lokho ekuqaleni kwalomnyaka ngenyanga kaZibandlela. Kunje uZulu esehluleka ukulithola ilungelo lakhe lokuthi atholiswe usizo ezibhedlela ngemva kokuba odokotela bekhalaze besithi abasanelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli indleko zabo zansuku zonke. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu abakuchaze njengokwephulwa kwelungelo lokutholiswa impilakahle kaZulu. Lonyaka leli langa le-International Human Rights Day linazwa phansi kwendikimba ethi Youth Standing Up for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikhansili yakoBulawayo isixwayise abahlali bakulelo dolobho ukuthi balondoloze izibi zabo ngoba ayisoze yenelise uzicitha viki zonke njengenjayelo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota awuhambisa awepetulo ledizili. Indawo ezithinteke kulolu daba zibalisa kulolu dubo zibalisa iMakhokhoba, Riverside, Stunning Hill, Waterford, Selborne Park North, Manningdale, Hillcrest, Highmount, Harrisville, Richmond, Trinance, Sourcetown, Le Belmont. Ukansela Shadrack Sibanda ka Ward 7 eMakhokhoba usichazela okunengi ngalolu daba.
Ikansela ayisastiki to ama weekly basis ana ukuthi ngikhona. Sabe sifutha izivi like once every week. Maybe kwezinye isikhathi singabe sifeqisa kwezinye isikhathi. Sikwanisa ukuthi ngayishiyele sitholise sifutha. Sesibuta ngokuthi ifini siyitholile mana ngovele obe into esidala. Isiqwayiso kungeke sizasinika abantu ukuthi I think sokuqakathekile ukuthi abantu begcine izibi zabo ezindlini for a time. Lapho i-council eyabe ikwanisa ukuthi njengasemakhokhobo okwenzakalayo. Izibi just keep it endlini yakho or maybe just eyadini. Ungazikhiphi phandle okumele zilahlela ku-dark side. Lapho isiqwanise khona ukuthi sibuye sizokutha if ngibona ungazange yikho abantu abazekhipha khona izibi. But I'm sure ukuthi next week nxa sesikudiscussile ukuthi singawuhamba njani kwindaba sizanika abantu i-direction ukuthi bayenze njani izibi. Siyabe sesikwanisa yini ukuthi sibuyele futhi ukubutha izibi zethu on a weekly basis.
Ngezinye indlela uDubo ayisikho ukusilela kwemali kuphela, yikusilela nje kwamafutha ezimoto okuhambisa.
Kuhlangene into ngoba lathi ukwenzakalayo i-budget yethu ibingasakwanisi ukuthi ikwanise ukuthi thina ungakhumbula kahle ifuel sikhwele almost 4 times. Thina ama-rates ethu ebengakakhweli ebengakafiki khona lapho. So i-challenge esikhona ikusilela ukuthi thina we cannot meet i-price that we are buying the fuel at. At the same time asakwanisi ukuthi sinjani nayo ukuthi itholakale kayitholakale.
I-council yenelisa yini ukwethulela abantu ezinye imfanelo zabo? Ngisingathi ngesingisi service delivery.
Ungakhangela vele imali yonke nxa sikhangela siyaphambili. Esiyitholayo njengecouncil bese sisuspende. Bese sibona esingcono ukuthi siqale simise okunye ngama-programs. Like okunye kwe-service delivery. Isiqoqela manje lesi sesikuqakathekisa ukuthi sikwanise ukuthi khonokho kuyimali esikutholileyo. Sikufake konke kungene emanzini because amanzi aqakathekileyo. Izinto ezinjengokulungisa imigwaqo. Ukuthi athele ama best sewer on time, ukhangele ezinye izinto iphethweni i-portal patching, konke lokhu sokuyi-challenge ngenxa yokusebekala ukuselakala kwamafutha. Njalo i-budget yethu ayisasivumeli ukuthi sikwanise ukwenza khonoko.
Alo-ke ngu-Councillor Shadrack Sibanda okaWard 7 eMakhokhoba ube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali namhla uphiwe isicoco sokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele esenobel Peace Prize asiphiwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Esamukela isicoco lesi edolobheni leOslo kwele Norway, uAli ukhuthaze ukuthula emhlabeni esithi impi zomvukela zivulalisa abantu abaningi, zidiliza lezakhiwo njalo zibisela muva intuthuko emazweni. Uthe wamukela isicoco lesi ngoba esebenza kahle lo mkhokheli wakwele Eritrea ukuthi kulungisiswe udaba lomngcele olwenza kwaqhamuka impi phakathi kwamazwe la womabili ngomnyaka ka-1998 kubangwa idolobho leBatumi. Abantu abaningi babikwa bafa kulimpi kwathi abanye basuka emngceleni wamazwe la bebalekela impi. UAli uthe uyajabulisa ukuthi sokulokuthula phakathi kwamazwe womabili la.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi liunanzelele umsebenzi wami wokuletha ubudlelwano obuhle phakathi kwelizwe le-Ethiopia lele-Eritrea kulandela ukubangisana umngcele.
I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. Whose goodwill, trust and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries. I also accept this award on behalf of Africans and citizens of the world.
Namukela isicoco lesi engithi ngesabantu bakwele Ethiopia lomunye wami wakwele Eritrea esisebenze gadalala ukuthi kulungiswe udaba lomngcele oluhluphayo. Ngiyasamukela isicoco lesi njalo ngimele abantu bonke bezwekazi le-Africa lomhlaba wonke jikelele.
I was a young soldier when war broke out between Ethiopia and Eritrea. I witnessed firsthand the ugliness of war in frontline battles. There are those who have never seen war but glorify and romanticize it.
Namhla ngime phambi kwenu ngilikhumbuza ukuthi ngake ngaba lisotsha elalwa impi yomvukela phakathi kwele Ethiopia lele Eritrea. Ngaba lisotsha ngisese ngumfanyana ngabona ububi bempi ngisilwa egangeni. Bakhona abangazi lutho ngempi abayincomayo bengazi ukuthi kayilunganga. Kabazake babone ukwethuka kwabantu ngesikhathi sempi njalo lokudina kwayo.
They have not seen the fear. They have not seen the fatigue. They have not seen the destruction or heartbreak, nor have they felt the mournful bitterness of war after the carnage.
Lawo ke ngamazwi ka-Abiy Ahmed umkhokheli kahulumende wakwele Ethiopia ubekhuluma esamukela isicoco se-Nobel Peace Prize salonyaka asiphiwa kunyanga ezimbili ezidluleyo. Isicoco lesi siphiwa abantu abakhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Abake baba ngomongameli bakwele South Africa uMui uNelson Mandela lomnumzana Frederick de Klerk bake basiphiwa lesi sicoco.
Yebo, yebo, yebo.
Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle. Okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lokulwisana lokukhahlanyezwa kukaZulu olwe-Human Rights Day olwesihloko esithi Youth Standing Up for Human Rights. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uhlangane lomkhokheli wakwele Saudi Arabia unkosana Mohammed bin Salman bathembisa bonke ukusebenzelana kuphenyo lokudinga imbangela yesehlakalo sokudutshulwa lokubulawa kwabantu abathathu enkambeni yabebutho lolwandle esigabeni seFlorida ngolwesihlanu olwedluleyo. Umlawuli wedale lephalamende webandla lamademocrats ngapha kwele Melika, uHouse Speaker Nancy Pelosi usayine esekela isivumelwano esitsha sokuthengiselana kwamazwe asemhlubulweni we-America ese-North American Trade Pact namhlanje esiqinisa ukusebenzelana kuhle kwezokuthengiselana esikade sikhona ese-North American Free Trade Agreement. Ukubuyiselwa kwemali efakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno lokuthembisa ukufakela imali kuntengo yokunye ukudla okuthiwa kuzenziwa ngumongameli Mnangagwa kuthiye abanye abathengi bejabula, kodwa ingcwethi kwezomnotho zisithi kule mbuzo eminengi. Ukufakela imali okwenziwe nguhulumende ukuze intengo yempahla ibe nganeno emazweni athiyeneyo akwandanga kusebenza kuhle, ikakhulu emazweni alenotho exegayo njengeZimbabwe. Usibalukhulu ogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC, umnumzana Ostalos Siziba, uthi uhlelo lukahulumende lolu alusoze luphathise njengoba umnotho welizwe usebenzisa imali engelasisindo phandle kwelizwe.
IZimbabwe ngekwezomkhono iclassifya ukuthi isiyi-commodity economy, okunja okuyutho ukuthi thina si-importa almost yonke into edliwayo kuleli lizwe, njalo si-importa izinto ezinjengama-toothpick, izinto ezinjengama-globe. Asiselayo-ke i-capacity yokuproducer. So inkinga ekhona ukubana nxa sisebenzisa-ke i-Zimbabwean dollar elingasebenziyo nxa ungacross ama-border, uyenza ukubana intengo yezinto phandle ibe ngephezulu. Uhulumende ukusubsidize izinto ezinjengomumbu ukuthi impuphu ichiphe kuzasipha inkinga yokubana isikwereti abathina i-domestic debt iyabikhula. Yikho esikubona ezinye ukuswelakala kwamagedi ngenxa yokuthi lapha athengwa khona athenga-ke ngama-US dollar noma ngamarandi. Thina lapha kwele Zimbabwe siwathengisa ngamabhondi. So abezesa ama-service provider bonke baba lenkinga-ke yokubana-ke bazathenga njani phandle kwelizwe njengoba uhulumende esithi bethengise ngamabhondi.
Kodwa ilunga ledale le-Central Committee eyebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenziwa nguhulumende kuyancomeka, njalo asiko kuthenga amavoti njengalokhu okucatshangelwa ngabanye.
Lokwana manje sikushayela ihlombe sibili, singawukhangeli nganto ukuthenga amavoti ngoba akula election ekhona kwakhathesi. I-election elandelayo izaba khona ngo-2023, kodwa kungakasi ku-2023 uhulumende akusamela ngaphela khoqa izandla la ayekela abantu betholakala ukuclub, kumele abonakale ezama ukuncedisa nalapha akwanisa khona ukuthi izinto zibe ngani ziba nganeno for umuntu esingamubiki ordinary person in the street.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera uthi lanxa lolu kuluhlelo oluzeke thisa ubunzima obukhona elizweni, indlela okwenziwa ngayo akusoze kusebenze.
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi ama-subsidies ebuyiselwe,
Kodwa mina ngaba lembizo embili okumele umphathi ntambo asiphendule ukuthi sibone ukuthi uza sebenza yini. Ewakhipha ama subsidies lawa umphathi ntambo ebethe ngala mali ukuthi aqhubeke ama subsidies. So siyafuna ukuba kwazi ukuthi azabhadalwa njani ngoba uhulumende nguye okumele abhadale idifference le uzayithola ngapi imali. Kungaba ukungezelelwa kwama taxes na okuzayenza ukuthi umphathi ntambo akwanise ukuthi abhadale ama subsidies lawa. Umbuzo wesibili ukuthi umphathi ntambo bethe njalo kule ndaba zenkohlakalo ezenzakalayo nxa ukhangela ukuthi ama subsidy akhona ahanjiswa kanjani. So le plan yini kumbe so le hlelo yini lokuthi ungabe le nkohlakalo le imali ingalahleki njengoba sikwazi ukuthi silodubo le corruption lapha eZimbabwe.
Lanxa sokwedlule phose amaviki amabili uMongameli Mnangagwa wathembisa ukufakela imali kuntengo yokunye okuyisikhombisa ukudla lokhu kusathengwa ngentengo endala. Omela iZimbabwe kumkhankaso wokuhlanyelwa kwezihlahla iNational Tree Ambassador uMnumzana Neva Bonde ukhuthaza abantu ukuba bazinikele ukuphatheka kumkhankaso wokuhlanyela izihlahla owenziwa laphezulu kusukela ngozibandlela womnyaka ozayo ngoba umumo womkhathi usugugudeke kakhulu okubangela ukuba izulu lingani ngesikhathi abantu abasikhangeleleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba eKwaBulawayo.
IZimbabwe inanza ukuqakathekiswa kokuhlanyela izihlahla ngomgqibelo wakuqala wenyanga kaMpalakazi ele National Tree Planting Day okwenziwe ngempelansonto, kodwa uNational Tree Ambassador uMnumzana Neva Bonde ukhuthaze abantu ukuba bahlanyele izihlahla ngozibandlela phansi sekumanzi izulu selike lana okuzwayo.
Mina ukubona kwami ukuchinja kwemomo kathesi ngiyacabanga ukuthi kathesi izulu alingani kwakungcono kusasa vele silungise ukuhlanyela then sihlanyele ngo-January because isikhathi esiningi sikahlanyela lamhla izihlahla eziningi ziyafa. Siyakubona last year sihlanyele kulenye indawo emapisa ngale nakathesi akula isihlahla siyi-1 because i-problem lezulu umomo sewuchinjile. Ngiyabona izulu seyibuya ngo-January esikhathi esiningi January ngo-February. So ngiyakhuthaza abantu ukuthi sibili sihambeni sohlanyela izihlahla but kungcono ukuthi vele sithi ngo-January kuya khona kulezulu.
Ubonde wengeze ethi inkampani yamandla kagetsi sekumele ilungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi ngoba nyenye layo esibangela ukuba amahlathi aphele abantu bedinga okungabasiza ukupheka lokukhanyisa.
Isihlahla sesiphelile sisi. Mina ukubona kwami ngangikhathaza ukuthi abantu asikwazi ukuthi senze njani. Sikabona sikakhangela amanye amazwe kungcono ukuthi vele silungise indaba yesola 1, 2 silungise indaba yegas plus futhi igas langibona selidula. So sizama ukukhulumisa kathesi sizama vele ukuthi sisamone izesa ukuthi ilungise indaba yamagetsi. But amagetsi ha ukubona kwami it's not near over until it's over but mfuna vele i-government yona ifake imali eningi kuzisa kwenza ukuthi amagetsi vele atholakala because abantu abaningi sebehlala edolobheni abantu sebesukile emakhaya abantu sebegcwele edolobheni isisanyonyaka awusomvagazi kukhanya ukuthi umvagazi. Wathi una Zimbabwe 40 so wathi umuntu wonke vele ahlanyelisa i-organization yonke ihlanyele izihlahla ziyi-40
okugcizelelwe ngunkosikazi Siphele Themba Mhlambesi osuka emaphisa eKezi.
Mina ngifuna ukukhuluma ngami vele emaphisa ngisho indawo yokuhlanyela kwezihlahla lezi njalo lokhu ubaba kade ekhuluma ngakho gcizelela ngakho kakhulu ukuthi kakhulu ngakho yenza ngoJanuwari ngoba isihlahla sikhanya ziyafa uma sihlanyela kathesi but kwa last year sike sakubona sike sabenefita isihlahla ziright sikuhlanyela ngibona kuyinto eright singangahlanyela isihlahla kuba right kodwa nje ngesikhathi sokuthi izulu nje okanye ngani alikho lo nyaka kungani kusuka kuyani kwasibisile muva kodwa ngakho yenzakala siqalise kuboJanuwari kuyabo kungani kuba ngcono ngoba ngakho liyabamba isihlahla ngoba kathesi izulu ngani vele alikho isihlahla ziyafa.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemvelo amanzi lomkhathi besebenzelana leForestry Commission bathi amahlathi aya etshabalala ngoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. EZimbabwe izihlahla ziqala ukuhlanyelwa ngeviki yakuqala kampalakazi ngomgqibelo kusiya kumabasa njalo inhlanganiso ezizimeleyo seziqalile umkhankaso walonyaka wokukhuthazana ukuhlanyela izihlahla. Isihlahla esikhuthazwa ukuhlanyelwa lonyaka ngesomvagazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi iziphepheli zeZimbabwe ezihlala enkambeni yeDuki kweleBotswana seziqalile ukuphindela ekhaya, kulezinye ezemba phansi zisithi azisoke zibuyele ngoba zisesaba ukuhlakanyezwa nguhulumende. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Be kulezi zizalwanisi zeZimbabwe ezingamakhulu phose ayisikhombisa ezaziphephele kweleBotswana zihlaliswe enkambeni yeDuki ezaphiwa isaziso sokuthi kumele ziphindele ekhaya lapho kusiyafika umhlaka 31 Mpalakazi. Iningi ngelabalekela udlakela olwaqhamuka ngaphambi kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 olwabona abanye belahlekelwa umphefumulo kukanti abanye basala bengela zindlu. Ngomvulo lwangolwesibili iziphephele ezilikhulu lamachumi amathathu lanhlanu i-135 ziphindele eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende weBotswana efake isiqondiso sokuthi zonke iziphephele zeZimbabwe zibe sezibhalisile amagama ukuthi ziyaphindela umhlaka 31 Mpalakazi engakafiki. Isikhulumi sesiphepheli uMnumzana Bhekimpilo Weza ngomunye othi kazimiselanga ukuphindela ekhaya ngaphansi kukahulumende obusayo khathesi. Uthi abanye lokhe belokudonda ukubhalisa ukubuyela ekhaya ngoba belokhe belombuzo engaphendulwanga.
Kukhulu abaseleyo ngabalama concerns. Kakhulu ngathi ngabantu ungananzelela kakhulu akade bephakathi kwezombusazwe. Basesenokwesaba ukuthize. But uhulumende ngani ufuna ukuthi avale indlela. Ekwenzeni ufuna ukuthi avale indlebe angalaleli izikhalazo zabantu.
Abaningi basola ukuthi ohulumende bamazwe omabili bababambe ngamandla ukuthi baphindele ekhaya kungela kukhathala ngempilo zabo kusasa. Esinye isiphepheli esithi asifuni ukuphindela ekhaya uMnumzana Wasuchibi uthi kuningi ongalungisiswanga okwenza ukuthi bayesabe ukubuyela ekhaya.
Angeke sihambe nikathesi ngani ngoba umbuso wezanuphepho lokhu sekhona. Siyawazi lwana umbuso, siyawazi ubugebenga babo. Vele ma kufikwa laphana baya bekhona ama-CIO.
Ohulumende beZimbabwe kanye leBotswana bahlangana nyakenye bavumelana ukuthi isimo sesizinzile ukuthi siphepheli siphindele. Lokhu ngemva kokuba iZimbabwe iqale yalandula ukuthi ilezalwane zayo eziyisiphepheli kuleBotswana. Kulemuli ezidlula amakhulu amathathu ezilokhu ezingakabhalisi ukuthi zizaphindela ekhaya. Abehluleka ubhalisa bazaphathwa njengabantu abangena kweleBotswana ongekho emthethweni njalo abasoke bathole imali evela kunhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kuhlangothi olubona ngeziphepheli olwe-United Nations High Commission on Refugees, i-UNHCR. Iziphepheli eziphindeleyo ziphiwa amadola emelika amachumi amathathu i-$300 umuntu ngamunye, kukanti abantwana abangaphansi kweminyaka elithumi kade bethola ikhulu lamadola emelika ngamunye. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSaburon kweleBotswana.
Kwezemidlalo, umqeqetshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi akalahli imbeleko ngokufelwa ngemva kokuba iqembu lakhe selinqotshwe kabili kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lisemsileni wengalane yemiklomelo kusiphala sika-Group B ngemva kokunqotshwa emidlalweni emibili eselidlale kwisigaba sezibaya ezomncintiswano we-Total CAF Champions League. Abafana be-FC Platinum yibo kodwa bangakatholi ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba emdlalweni wabo wakuqala benqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal elakweleSudan. Kuthi ngesonto edlulileyo babhaxabulwe nge-3 kanyanga le-Etoile Sportive du Sahel elakweleTunisia. Kusasele imidlalo emine ukuba imidlalo yezibaya ifike komlindi wacina. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe utshele i-Intercept izindaba zemidlalo ukuba bazaqhubekela phambili belwisa ukuba badlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano ngoba kule miklomelo eyilitshumi lambili ekhona izadlalelwa.
isikhathi sesingasavumi. Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa kumbe kundaba zika 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.